Izolo uhulumende uvuke esethula umthetho oyenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuchiye umphakathi engelankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali, abamavinkili athengisa imithi besamukela imali ngasese. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa imali ngoba yiyo alayo eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzwisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzwisa ubuhlungu. Mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase-America le-South Africa lazo zonke i-forex nje ebisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi-forex, yebo ye baqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle u-adjust khona lapho khona lapho, ngoba kunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma-rate nalakaqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu, engxenye basaclear yikho bethengisa nge-forex. Ye kunzima impilo, into ziwomele wonke umuntu, kodwa mina bengisithi ngabe uhulumende uyekelile imali yaqhubeka isetshenziswa kwalungisiswa nale yakhona lapho, kodwa leyo ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangela ekhaya ngale vele ngamarandi ibhondi vele kabalazi noma zokuthiwa batshintshe ubathengise ngebhondi, akula muntu lebhondi ngale kugcwele amarandi lamabhondi.
Osakhulayo wakoBulawayo uBakidzanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe koBulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abala enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenza kwedola lamanye amakarensi aphansi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo. Ngingathi mina uhulumende uphongukuba ambusha nje bengakazimiseli, bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option, kuzamele baqhubeke lalo banje, kumele beqhubeke lawo be-adjust.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba, ngakho ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakwamanye amazwe vele i-USA is the backbone of all economies. So uma ingasasebenzi lapha kithi, look at Venezuela. IVenezuela bavala mama bathi abasafuni use bazasebenzise yabo. Kathesi abantu beVenezuela bachitsha nsuku zonke besiya America besiyadingani lapho okule use. So thina indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa, vele yiyo ibase, yiyo imali, yiyo into okuthiwa yimali. Hayi khona amaphepha ethu lawo, amaphepha ethu sawasangana ungeke wathwala iyuza ngalithwala afika ibutswana litshintshe, ufike eSouth Africa litshintshe, ufike eMzambiki litshintshe. La awethi sizawatshintsha nga ngifuna kuye eButswana, mina ngizafika ntshintsheni eButswana mangasela yuza, ngifuna kuye eSouth Africa ngizafika ntshintsheni. Imida yikho siyayithenga ngani eSouth Africa? Simele uhambe ule mali etshintshekayo kucurrency amanye amazwe, hayi khona eyethu ibhondi esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini wemachobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shuwa njobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar, kodwa amaprice wonke sebethengisa ngama US dollar. Ngiyalithatha ngapi US dollar ngingaka shuwa? Yanti abantu sesisifa sihlezi ezindlini, imitha sisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezitolo sebetshintshile abasafuni ibhondi lethu lonelela khonapha, sokumele sithenge nge-US dollar. Sesithwele nzima sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa umnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
I-bond note imali yenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitorokisi yemali yaseMelika, okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda ibhondi nothi lilitroyisi. Ma ususithi ikhanda lisasebenzi, itroyisi leli lihamba njani, lisebenza njani? Ma usukhipha isihlahla uthi kusale isithunzi, isithunzi sokwakhona njani kungela sihlahla? So ngokuzwisisa kwami akukho emthethweni imali engalasisindo ngaphandle kwemali yaseMelika ngoba uyathi senza kwathiwa izonamathela imali yaseMelika izobhaxiswa imali yaseMelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana lemali yebulenjini iRTGS njalo kusukela izolo akula muntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Ngobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.